Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 14 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke ingxabangoza edalela ephalamende namuhla ngemva kokuba amalunga e-TCC ekhonana kakhulu ngokufungisa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa kwama-by-elections olusanda kwedlula. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uCouncillor Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Samukelwa ngemibono etshiyene isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ephalamende kumbe liphume. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela ephalamende namuhla ngemva kokuba amalunga e-TCC ekhonana kakhulu ngokufungiswa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa kwama-by-elections olusanda kwedlula, okubangele ukuthi usomlomo abeze amapholisa ukuthi adudule abe-TCC laba okuchiye abanye babo belimele. Abe-TCC laba bebehlabela ingoma besola be-ZANU-PF ngokunqoba kukhethwa oluvinjwe abebandla eliphikisayo leli njalo behoza umeli wemabhuku Tafara uMnumzana Sakubukhanya besithi nguye obangelwe ukubulawa kwelunga le-TCC uMnumzana Tafumane Masaya phambilini kwama-by-elections la. Lokhu kudale ukuthi usomlomo abize amapholisa wona athuthe engasahlanga nkoshana adudula amalunga la. UNtungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla uMnumzana Tim Moringai.
Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha istadik yonke. Okwenziwe ngabantu ngama-MP e-Parliament was the right focus, ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbhobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu e-Parliament did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott Sakubukhanya vele bekungamelanga angene e-Parliament. Lokufa okwenza khona uTshayende Masaya umfundisi imabhuku ngendaba zona lezi ze-election. Siyakwazi ukuthi ama-by-elections lawa, le-election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebele 2/3 majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye oseseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-TCC in their own means. So sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ukuthi iZimbabwe ibe i-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso okutshela abantu babo ukuthi ba wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama disappearances, ama accidents, kulabantu abaningi ababelezikhundla, ama liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things, but uthi ubabuze ukuthi hayi lina libe ngapi, they will never tell you, ngoba labo bayasaba for their life, ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So khonapho hayi they cannot do anything but sing to their master a song.
Yebo lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliamentini kumbe liqhubeke likhona kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje
kule nkulumo oze ukuthi ama MP ethu wonke ayenze ithwa yi total withdrawal from ama parliament situations lama council wonke jikelele eZimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakhulunywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bayikhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele akusoze kusihluphe lokho, abantu bonke bayaphuma ngoba ama citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Tim Moringai ilunga le TCCC ebexoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga le ZANU PF umnumzana Believe Gawule ngodaba olunye.
Amalunga e TCCC ebesephula umthetho wedere neParliamente okuhoza umuntu bemhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga ledale leParliament ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo, kusenziwa ukuqhutha ukhetho ngendlela okuqhutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa uthisakuba yebo phela banelungelo labo abalalo edale leParliament ukwenzani lokuhoza lokwenzani, kodwa ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze bakhule iloba melanga yiphi indlela ukuthi nxa befika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidala lelilunga leParliament ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngathi bekuyahozana edala leParliament siyahoza umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledala leParliament kuyayangisa lokwana Nkomo.
Bathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga leTCCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga leTCCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe seParliament.
Mina Nkomo lokho okunye lokho angeke ngikunge ngikhulume ngakho ukuthi uScott wa usaphwanya wakumbe kwafa umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi mina ngikhuluma ukuthi uScott lilunga ledala leParliament okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala leParliament. Xa kungabanga engene unopposed ngakhona kokuthi icourt yasuka yaba nesinqumo sokuthi lona baphume labana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe lilemthetho, imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho vele, ilizwe leli libuswa imithetho, umthetho wamdali amadala yena la esiwakhangelileyo ukuthi ayethile imithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yona i-opposition naleyo nxa ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ebekhona ebukhonstitutions kaSports angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
ABCCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugxoba eParliamente okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisiso sijeziswe esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo angeke izijeziso zeParliamente ikakhulu umuntu ongaba sendleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo nguye usomlomo webhadale leParliament. Okokuthi izijeziso zeleze mali sezilandela zona vele ukhisho uswazi lwakho nayeso lulukhulu kakhulu ngelunali, kodwa luswazi amele abatshaye ngalo lololo yena njengomsomlomo weParliament.
Lelo lilunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule ebexoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America.
Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uKansila Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Incwadi yokuxotshwa kwakhe isigcwele ezinkundleni zabulenjini ezigoqela e-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. UKansila Chitengu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kakayitholi incwadi le, ngakho yena uqhubekela phambili ngomsebenzi. umsekeli kamnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginophala jikelelo webandla le-TRC onguye oxothise uChitengu lamanye amakhansila lomeya ekhona umnumzana Albert Mhlanga uthi ngempela incwadi le ngeqiniso.
Ukhansila karikholwanga namhlanje njengoba nalibona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo le-spelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorekthwe, kwakorekthwa-ke kwave sukulandela i-procedure yona liyana, ithethe nje isikhathi eside, aso recall entsha. Hayi ama-recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani, asikaqhubeki ngama-recalls. Uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama-recalls. Kuzathi leyo case ingadlula-ke sesizabe selulolunye unyawo esilubonayo oluphambili. O hhayi okwakhathesi kakula ma-recalls, le kayisiyo recall entsha. Khona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda, iba khona nxaso kule sizathu esifunekayo, kodwa kwakhathesi hhayi.
Lo ube ngumnumzana Albert Mhlanga ongumsekeli kamnumzana Sengezo Chabangu exoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshwa siwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenza. Kodwa
siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo enginobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube. Siye kolunye udaba, samukelwa ngemibono. Siyaxolisa ngemitshina yethu engasebenzi kuhle, siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo engunophala jikelelo webandla le-Freedom Alliance ngodaba lokuxotshwa kukameya weHarare umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uxoxa le-Studio 7.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenza, kodwa bona benza inkani, okuyindlela-ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise, bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu. Kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo muntu ade bemazi ukuthi khona urecalling. Labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi. Isisenza ukuthi khona intando kaZulu-ke ingenziwa. Lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekambe njani, kodwa bekumethi bakukhangele khonokho ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona, kodwa kubehlulile khona lokho. Ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TRC.
Sela ngo-August kuqhutshwa ukhetho laphana, sekube lamameya amathathu eHarare laphana. Lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansilini yeHarare laphana?
Okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kugquleka amadolo. Ukuthi kugquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxubevange ye-politics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlongandlebe liyayo. Ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu e-TRC lalo lilihlongandlebe lisiya eMpumalanga lelanga liye eNtshonalanga. Okutshengisa ukuthi eZimbabwe zilohlupho olukhulu kakhulu. I-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sekutshabalele, akusekho, amathemba kawasekho. So kuyinto embi kakhulu khona lokho. Kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-TRC kutshengisa ukusilela kobukhokheli, kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali, ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo, okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona leyo. Nxa ingalungiswanga kutsho ukuthi ilizwe alinga.
Sibona lokhu sekubangela ukuthi kube lama by-election kulamanye njalo akhangelelwe ukuthi abe ekhutshwa ngomnyaka ozayo. Ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqakathekiswa na?
Ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize. Abantu sebezifaka. Asithi ungakhangela vele ku-TFC ngoba ikhona inkinga khona kakhulu yenza ama-recordzo nalapha. U-president wakhona ukuthi ungene njani akucaci. Abanye okuthiwa kabakho abafuqelwe eceleni ukuthi bafuqelwe eceleni njani kabucaci.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelele lwebandla le-Freedom Alliance. Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change sokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-TCC lise-South Africa uMnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee ye-ZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. UMnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Thina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu, sibone ukuthi singaphambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imbono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela, babona ukuthi kungenziwa njani ngakumkhazi ngabantu abasimele ePhalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini? Wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazisholola nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona intusandaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi. Kuthoni ngoba bahlala bekhona intusandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe ekhethwe njani nxa ezaphuma le mpumela ezibafevayo? Ngoba phela into e-captured kuthi ngabe sebenza akenashonke, but siyakwazi ukubana bona balama-judgment amane abalawo asabuya esekela bona not i-state. I-democracy abakhuma ngayo angazi ubana i-democracy kuhlobo bani, ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele. Kodwa sibonile into yonale kade sesifikise endaweni yale ekubizana ePhalamende lasekhansilini, lokho kuthiwa ama-recall, sezwa ngomunye wabo uwaba uChabangu kuphela khona phana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu, uyamuzwa lapho uthuma ukuthi thini? Ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle, uyawuthuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqembini elithize, ngoba nakuwo kona laphaya kuzano bahlala baqhuba bangaboni ngasolinye njalo. Kodwa-ke akwenzi ukuthi babulalane lokho, akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele. Nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto, kodwa kusiyenza ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho, siyalungisana. I-democracy esikhuluma ngayo, sikhuluma nge-democracy egoqela wonke umuntu, egoqela uZulu wonke, ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje, pho kutheni senibulala abantu?
Baba Chumu, ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke. Into eyenzakalayo kodwa into engabelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye. Condemn i-violence, condemn ama-kidnappings, condemn into zonke ziyana ngoba njalo zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu, akuyigqibe ngamafitshane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngathiwe mhlawumbe abantu bayavumela kwayena uba umnangagwa kube uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle, ukhetho aluhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento yikhulunywa ngama observers.
Baba Chuma, ungayigqiba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu umalume uhlanza izinto. Ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu yikho ongamele kusaumnangagwa esiba recognize lokwana usabona akuhambanga kuhle akuhambanga kuhle iy'nkulumo zabantu bona ababevele bekuta bene-result yabo esekhanda labo othi bakucabanga ukuthi kuzahamba uyalile usubaauhambanga kuhle le jaha elincane siyakhombisa inkazana angavele asiyale sembono ngoba kodwa yena ebevuye efuna ukuzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungagcina sunjani usumwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphela ubanjani kusaza futhi ufuna ukuzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee yeZANU-PF endaweni lomnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC ese-South Africa. Ikhansili yakoBulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobha amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamakhansila aleli dolobha umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kokunzima njengedolobho likaBulawayo. Lingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sakucela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore dasi ePinforest laseRochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakulemabhebhe Phumula, Mpopo, Mandube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sithe sihlafuna lolu daba namhlanje apho sigcotshiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena sampe kodobho nakoBulawayo mayor wedobho nakoBulawayo director engineering chairperson we-finance chairperson we-future water the chairperson we-engineering sicela nike nihambe nindikula liyebona uminister of finance liyebona uminister of water liyebona uminister of local government sicela lidiclare ukuthi idorobho lakoBulawayo it's a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobho lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga ukruga ke iripoti yakhe yayisiyale eka injiniya wethu isiyale kodwa ke kathesi ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi siku-120 water shedding akenekhulumisakani lamathi nase kwehlule sizabathuma beyebona yena upresident uNangagwa ukuze udaba lolu lulungu ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncetsha uBulawayo imali nokuthi ulungisise udaba lwamanzi it is like declaring a second gugrawundi edorobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngathi mbuthi sokurongo akusamakuhle edorobheni lethu lakoBulawayo ngoba in short kathesi ngamafutshane nje ngizathanda ukuthi ke ninikeze bese isigodo sikamthakazi ke isitha samadamage singakhangela insinza beyise i-percentage yayo ka-TFC ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela iyakhulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa nema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Ize sikhangela kumzingwane esithetha amdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apa nema ekade ku-21.97% izata ukuthi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele emthabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke kuqube kanje sowukhangela ukuthi amanye ama-dam the tempushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Bingakhangela-ke kulet esithi water rule rule 21 ethi kumele nibe nenani lamanzi lokuthi nxa izulu ingakela ukuna in the next 2 years likwanisa ukuba libe linika idorobho amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yibo ke size sejele enjengale kodwa-ke isimo sibi ezibhalenze zamanzi sithi-ke Bulawayo kathe siyakhuluma izulu liyana sithi mende imithandazo phelamhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakubazithela amanzi kodwa-ke ithe sizabe zisaplama izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawuze landle ukudingake abanye ama-partners ukuthi-ke besikwanisa ukuthi befake-ke izikoshi ukuthi izakhamizi zinetheke nokuthi-ke la besiyawathuma kahle ngale government bengabuya-ke bengabaphetheke ukuthi sinethane edabeni lamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakobulawayo limuzwe exoxa nomthungameli Nkomo owestudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umhlabeleli owaziwayo eZimbabwe njalo ekhubazekile uTerence Green owaziwa ngokuthi nguTerry G. Gaseko. Iphephandaba leHerald lithi umaneja wakhe uEdson December uthi ubhubhele esibhedlela seArundel eHarare. I-Studio 7 ixoxa nomnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo laye ekhubazekile.
Silisizi kakhulu ngemva ka-3G ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenze lo kuthiwa ngu-Chipo Mchekwa. So kuyinto edamisa ngesibini ukuthi asithiye singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili engaka ube umfana osakhulayo.
Ikhangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu ngasikhangela ukuthi ubezama ukuthi naye afake abantu abakhubazekileyo kumap ubezama ukuthi ahambe endaweni eziningi sabela njalo ube ngumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye isinabuzane so usishiya kwakhe uzasishiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundaba ezesiculo lapha eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu owayehlabeka njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane nabo bahloniphe abantu abakhubazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe le nguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengani uzamile sikile ukuthi naye ayenze ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela.
Lo ngumnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo kanye njalo laye ekhubazekile. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.